Linkuthazo iza ngesikhathi inani labasholwa betholakala bele COVID-19 phakathi eZimbabwe bengazange bavakatshelwa kwamanye amazwe liqhubeka liqansa. Umqondisi wenhlanganiso ye-Community Working Group on Health, uMnumzana Itai Rusike, uchasisa ngokulakho okwenziwa nguhulumende ngemva kwalesi simo lapho eleZimbabwe selingene kuhlandla lesibili, i-second wave, lokumemetheka kwe-COVID-19.
Unfortunately, it will not be surprising if the authorities then decide to reimpose lockdown measures, especially in these two big cities. We have seen it happening in other countries like the UK, France, and so forth, that have now imposed, you know, stricter lockdown measures as a result of the rise in new cases.
Zizobuyela ekuthini ziqinise iziqondiso ze-lockdown kakhulukazi kula madolobha amabili. Sikubonile kusenziwa kwamazwe afana nabo-UK, France lamanye asebekelele izizalwane zawo iziqondiso ezilukhuni kakhulu ngemva kokunanzelela ukuqonga kwenani labatholakala belalo mkhuhlane.
Ukhuthaza uZulu uMnumzana Rusike ukuba aqhubeke ezinakekela.
What is now needed is at individual level, at community level, for us to adhere to the guidelines as prescribed by WHO. If we don't do that, some of us will not be surprised the authorities in Zimbabwe decide to impose targeted restrictions in the two epicenters of Harare and Bulawayo.
Singehluleka ukwenza lokho, akumangalisi ke ukubona iziphathamandla seziqinisa isandla kwezokulandelwa kwalezo ziqondiso, ikakhulukazi emadolobheni abalisa iHarare leBulawayo, lapho okulenani eliphezulu labatholakala belalo mkhuhlane.
Ingcweti kwezempilakahle uDokotela Gary Shaba ukhuthaza uZulu ukuba angayekethisi ukulandela iziqondiso zokuzivikela ukuthelelwa lomkhuhlane okunjengokugqoka amamaski lokunye.
Abantu sebeyekethisa izimiso ekade sifakwe nguhulumende ezifakwe yi-World Health Organization. Xa singakhayela kwamanye amazwe sebe siba labayithi ngesikhiwa yi-second wave of infections, okutsho ukuthi abantu asebebanjwa belomkhuhlane we-coronavirus sebesiyabengezelela inani labo. Lokhu kungabe kubangelwa kakhulu ikwekethisa kwabantu. Abantu sebe akangithi nisebenzisa ibala lokuthi sebe-relaxide. Nxa ungakhangela kakhulu, nxa sisemalokishini sokungani i-COVID ngeyasedolobheni, ngoba nxa sisemalokishini abantu bayabezihlalele nje bengela ama-mask.
Kodwa esinye isakhamuzi emzini wemgamini koBulawayo uMnumzana Ernest Ncube uthi okunye kwakhona kungaphezu kwamandla abo, okufana lokwenzakala emabhasini aweZupco.
Umthetho abasawulandele, akusela leyani esithi i-social distancing le lokugezwa ezandleni akusenziwa, kumele labo babone ukuthi iyalandelwa ukuze yonke iplani yabo isebenze kakuhle. Ye, konke lokho ukuthi ama-taxi lawo akhangele ukuthi alungele ukuhamba emgwaqweni, konke kuyafunakala sibili ngoba kuyingozi okwenzakalayo. Abantu bayaminyana njalo bahamba ngama-taxi angalunganga ukuba asemgwaqweni.
Ekutshoneni kosuku lwayizolo mhlaka 16 Lwezi, abantu abangamachumi phose ayisikhombisa 68 bahlolwe batholakala bele COVID-19. Abalichumi lasithupha babo 16 kungabakoBulawayo, abangamachumi amabili lasikhombisa 27 bengabesigabeni seMathebeleland North, kuthi abalichumi lanye 11 bengabemathebeleland South. EHarare khona kutholakale abantu abane, eMidlands kulabahlanu, kuthi eManicaland bekulomuntu oyedwa. Kungalesi sizathoke uhulumende esithi uphakathi wokudinga ukuthi enzeni ngalokho osekusenzakala elizweni lapho inani labatholakala bele COVID-19 liqonga mihla ngemihla. Umsekeli kamongameli welizwe enguye njalo umphathintambo wezempilakahle uDr. Constantino Chiwenga utshele iphephandaba leSunday News ukuthi kusobala ukuba ilizwe lilakho ukuhlaselwa yilo mkhuhlane kuhlandla lesibili, i-second wave, ngoba abantu beqinisa amakhanda bengafuni ukulandela iziqondiso ezabekwa nguhulumende wakhe kanye labenhlanganiso e-WHO. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare Ngingumavis Gama.